Yebo linjani. Okwakathesi omongikazi sebekhalela umsebenzi bathi bafuna izigqoko ezokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Okwakathesi bahambile ezindlini zabo kusela abalutshwana sikhalele ukuthi simelele sibone ukuthi abangeni ne-duty bazabe benjani. Kodwa sizasala sikhangelele izigulane ezikhona phakathi kwesibhedlela ngoba singeke sizeke zisale zodwa. Sizasala sikhangele ngomongikazi laba abasafundayo labanye omongikazi okuthiwa ngama-seniors ukuze sibone kusasa. Sizavuka siyabona ukuthi singathatha amahlandla bani ukuthi sikhangele izigulane lezi ezisezandleni zethu. Uhulumende uyathembisa lezo zembatho ezifunwa ngomongikazi azikafiki. Sikhulume laye uhulumende sitamtshela khona leHarare ukhanya ngani uyazidinga lezo zembatho ziyeza zisendleleni ngokukhuluma kwakho uhulumende. Siyabonga.
Kuyini okumqoka abantu abangakwenza kathesi sebebhekane lesimo esinje?
Uzulu jikelele ngiyamxwayisa ukuthi bananzelele umkhuhlane lo mube okuthiwa yi-coronavirus esifikile lapha emhlabeni. Lesi virus le igcikwane leli liyabulala kakhulu abantu ikakhulu abakhulu asebekhulile ngaleyo le minyaka esitshiyagalo elesikhombisa kusiya phezulu. Kumele bananzelele kakhulu bengahlangani labantu abaningi abakhwehlelayo abangabathelela lomkhuhlane bengahambi endaweni okugcwele khona okulabantu abaphithizelayo. Njalo begeze kakhulu izandla nxa bethi babamba izinto eziseceleni kwabo zeneziseduze kumbe lokuqhawulana izandla. Akasavumeli ukuthi abantu beqhawulana izandla. Yikho ukuthi ngibaxwayise lokhu bengaze bahlangana labantu abakhwehlelayo kumbe nxa bebona umuntu okhwehlelayo bengaze bamvumela abakhwehlelela lapha abakhona. Siyethemba ukuthi bengalandela lokhu esikukhulumayo bengavikeleka emkhuhlaneni lo omubi kakhulu.